uZulu ezansemaNdebeleni seleminyaka ebhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu kungakho kuna kwalo lonyaka uthi eyiningi lilethemba lesivuno esihle kodwa umonakalo osudalwe yileli zulu sujiye izakhamizi zemaphandleni zikhala ngobuningi balo okulakho kudala ukuthi bengafuni kuhle ngoba izilimo sezitota njalo sezihlaselwe imhogoyi izulu elinendaweni ezithiyeneyo ezansi emandebeleni kuvike edlulileyo lithi umonakalo omkhulu umnumzana mduduzi chakalisa oyisakhamuzi ludumbe bay bridge uthi abanye bathethwa ngamanzi kulandela ukuna kwaleli zulu
izulu dala umonakalo ongenziwe emavikini lawo edlulileyo wona amabridge athethwe ngamanzi labantu thethwe ngamanzi abanye balandela inkomo zabo ade zingena emfuleni ukuthi bezithatha ngangale zamukuchapha ngesikebhe isikebhe lesiyana sathathwa ngamanzi waswelakala bonke abantu abayi-4 ababili babatholakaleyo abanye ababili lokhu bengakatholakali lona izulu khuline kakhulu
ngaphandle kokulahleka kwempilo ihhofisi likasikomithi ebay bridge libike kulivika ukuthi imuli ezifika 500 zisele zisegcekeni ngemva kokudilika kwemizi yazo umnumzana love moncube oyisakhamuza kumalaba ku-ward 7 ematobo south uthi izifuyo zabo sesengozini kulandela ukudabuka kwedamu lengoniwa eliyilo abalithembileyo esigabeni sabo
sele sikhala amanzi ahambile kho esingasakwazi singasela amathemba ukuthi njengoba ngalesi sikhathi somnyaka umnyaka sizawuqeda izifuyo zethu zinathanga idamu mpela ekade sikhangelele ukuthi ngendlela ebelila amanzi ngakhona beligcwele ngakhona besizitshelile ukuthi udisemba ngafika lilokhu lilwa amanzi ukuthi alibana sikhalo sethu siyezwakala idamu lethu litsheshe livalwe lapho elibe khona
umnumzana Tobias Bando isakhamuzi efumuko eKwanda South uthi labo behlelwe ngumonakalo ofanayo
damu elinye lisuke ladabuka lachitha makhona ukuthi damu lihambile elinye kithi khona nga nje okunye sikubonayo ukutshawa kwamadonki imbane
ngaphandle kokudilika kwezakhiwo isivuno salonyaka silakho ukuphazamiseka kutsho umnumzana Parsik Marupi
izulu sibili linile sibili kakhulu abantu balima izilimo amabele inyawuthi umumbu kodwa kathesi osokukhona kukhanya imhogweyi iyaphambanisa abantu ezilimeni kakhulu ibaphambanisa emunjwini iyadla umumbu pho besicela uncedo ukuthi singathola uncedo bani olungabulala lezi zivungu imhogoyi
endaweni ezivalisa kosiyoke ebed bridge lasesilonge eKwanda South amabholorho athethwa ngamanzi ibholorho elikumfula umbebumese west nicholson emgwaqweni osuka kobulawayo siyebed bridge liyalungiswa ngemva kokudilika kwalo kwelinye icele kuviki edlulileyo osaphethe isihlalo somqondisi wesabelo sezansi emandebeleni umnumzana peter mahlathini uthe ukusamela cele imvumo kubakhulu bakhe phambilini ngokuthi asilandisele ngomonakalo obekhona kulesi sabelo ngimele umsakazo we-studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.